Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 22 ngomvulo kumabasa 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa kwenkokheli yebandla le-MDC. Abanye besithi kulabesindebele abalutshwana kakhulu.
Lokhu sokwenza kube west nje khona ngoba kulombono elithi ukuthi abantu abavele emathuleli bayamarginalizwa, abathiwa amathuba, and kuba west nxa sesikubona khona lokhu sokwenzakala ku-opposition.
Ukubotshwa kwabosiphatheleni ngobuningi kwesatshelwa ukuthi kubangela ukwehla kwesisindo semali.
Njalo lezi kube bethethe amapholisa aphandle abangayifuko bethawuni esibajayele. Ebethethe amapholisa kumastation ayemalokishini abangajayelwa.
Lamuhla sisungula uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Kwenziweni ukuthi kube lokukhumisana umlotha?
Badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele. Azisebenzi zabo zingatshe ziputhise ndiberiyali labalimalayo bakhompansete. Umnakade usevumile ukuthi zakwenza khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuzigaba amaprovince ebandla le-MDC ayisithoba munwemunye abalisa esakobulawayo esezikhethe inkokheli kulabesindebele abalutshwana kakhulu asebekhethiwe kubandla le-MDC. Lakunkokheli emqoka ebalisa umkhokheli labasekeli bakhe abathathu, kwezinye izigaba kukhethwe abesishona kuphela kungela ngitsho oyedwa owesindebele. Lokhu kuthi abanye bebuzana ukuthi leli bandla alisoze ligcine liswela usekelo esigabeni semandebeleni esilenkokheli yesindebele ebandla leZANU PF. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo othi impela kumele udaba lwemihlobo lulungisiswe kubandla le-MDC.
Ye, kade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzaba kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwane kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube west nje khona lokhu ngoba kulombono elithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abathiwa amathuba, and kuba west nxa sesikubona khona lokhu sokusenzakala ku-opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesindebeleni iningi labo kalivoti, njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini nalo?
Ya, ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhala kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqasi. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banciphise ukubana bebele zikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu ukuthi engxa babona zani bangaze benciphise enxa soze bebe lo ncedo, engxenye asoze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekile ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi lo muntu ukhuluma luphi ulimi. Umuntu angikhona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe akhona ukuthi uvela ngathi xa ungumuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyabe ukuhle xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyabe ukuhle xa kulikhalanga kuhle soyebo qakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko okukhulisa umkonomi okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe lokulungisa ama-problems esilawo we-economy lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani kuye kuzathatha isikhathi lokho kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kunjalo nje osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi udaba lwemihlobo ayisiyondaba emqoka kubo ngoba bekhangelele ukusebenzela uZulu wonke wesigaba semaNdebeleni. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakoBulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani ihlombe ukwedlula mina yilaba abavotayo nalaba abangetifuthi khethe ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC koBulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle, wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengezwa ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo, kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona aluba kathesi ukhuluma esikwenza aluba sesiqole izincwadi singathi ngesikhiwa amaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala akasitshela ukuthi kuthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesiNdebele ngowesishona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abita General kule province yonale njalo kule template esayinikwa yi-National Council i-template ekhulumayo nokuthi nxa umuntu edle sikhalazo ulakho ukuthi abhala le National Committee angithi eyenza le abethi ngesikhiwa iyaphila ukhalaza. So
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza usandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa isidingo ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusasa sizaxoxa kabanzi lo mnumzana Chirodza ngenhlelo zakhe ezokuthi uzazithatha azifeze nxa eseqalisile umsebenzi oqotho. Thiyani indlebe. Kulandela imbiko kahulumende yokuthi kulezinye iziphathamandla ezisebenzelana labathengisa imali emgwaqweni abazakala ngelokuthi ngosiphatheleni ukwenza idola leMelika lingatholakali lula, amapholisa asengezelele umkhankaso wokubopha laba bantu. Kambe ukubotshwa kwabo kungobuningi kungaba kubangela ukwehla kwesisindo semali na? Uhulumende wathi isisindo semali yohlobo lwe-bond sesiza kwenziwa ikuthi idola leMelika lifunakala okunganani ngesikhathi esithiyeneyo. Uhulumende wathi njalo isisindo se-bond sizamela kudola kumadola amabili lamachumi amasenti amahlanu $2.50, kodwa siyehla kancane kancane saze safika kusilinganiso sokuhlanu kudola linye 1:5 ngesilungu. sixoxe lo munye usiphathelene ongathandanga ubethwa ngegama ukuze sizwe okuningi okwenzakala ezitaladeni zakobulawayo.
Esitaladeni kunzima mntwana, kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu vele abantu nabatshintshe imali laba u-Black Market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibili ihambe ejeledi. So kunzima vele bengisuka, akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo bayabe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe uchathene ungamboni. Uthuthi uyathuze xhaka selibojhile. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisibo bethawuni esibajayele. Bebethethe amapholisa akuma-station ayemalokitshini abangajayelwa. Ngoba benanzela ukuthi abasesibajayele abasabophi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubotshiwe uyavalelwa okwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqoko sakho siyabanga. Abanye bahamba bayenze i-community service, abanye bayahamba sibileje.
Manje khonokho akwenza ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lehle?
Liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyisethisa njalo le mali bayathathelwe ngakuthola ule flot yemali bayathatha bebhenkise e-reserve bank. Uyabe usuyabhenkisa u-akhawunti e-government kaliyana uyitholi uma ungalarizimu ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini ikhona lokho kwenzakalayo ukubotshwa wabo siphathelene?
Siyasiyaphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.
Lo ngomunye wabaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni abazakala ngegama lokuthi ngosiphatheleni obekhuluma engafuni ukuthi simbethe ngegama. Ubekhuluma kodwa ayikhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba leli Sunday Mail lithi kwakuqala selokhu ilizwe laqala umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair, kulenani labafuna ukubukisa okokuthi sokuswelakale ukuthi bazabukisela ngaphi, kwagcina kusakhiwa amatende. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende usephe uhlelo lokudonsa amanzi omfula uZambezi ukuthi afike esigabeni seMandebeleni kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela esigabeni seMandebeleni ezeMatabeleland Collective. Iphephandaba leThe Herald lithi kusiyafika izolo ntambama inani labalahlekelwe ngumphefumulo kukhefu lephasika beselifike kujumi lasikhombisa i-17. Ngasikhathi sinye nyakenye kwase kubhubhe abantu abangamajumi amabili lambili i-22. Okwamanje ke sizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Mbonani mthokazi omuhle nabalaleli be-Studio 7 bonke kanye nabasakazi. Ngisacela nje ukunibekelela kingapha e-South Africa, igama lami ngingusipho wakwaNdlovu, ngihlala kwaKosiphepha eCholojo. Ngiyasacela nje nami ukuphawula ngale ndaba ye-ground. Ukakhulukazi becela ukuphawula amagama angiwabhekise kulo baba abathi ugawula lo wezaniphiwe nijwayele nje isikhathi esiningi ukukhuluma naye lapho. Lo baba lona ma ezothi yena akukhulunywe kodwa abanye amagama azwisa ubuhlungu angakhulunywa. Abantu umuntu uma engabe eseyinhlungwini kumele ekhulume ngey'nhlungu zakhe ukuthi ubuhlungu kuphi. Hayi ukuthi umuntu ekhulume ukuthi hayi ngilimele nje, kube ngazathi manje ukulimala kwakhe akabuzi ubuhlungu. Ubuhlungu kumele umuntu ebukhulume konke kanye nengonyuluka yonke egonyuluka umuntu khanezoba right. Manje umuntu uma ezokhuluma ekhihla okunye okushuthi sokune problem lapho, Ngoba manje bayesaba bona njengabantu bezanikhefu ukuthi umuntu uma ngabe mhlambe sikhuluma into ababezenza ujike kube yipain kubo. Ujike bangazathi manje kube buhlungu basebefuna ukuvala abantu umlomo futhi ukuthi kungakhulumi. Hayi, ake sikuyeke indokho nje impela kube ukuthi siyakhululeka nje nathi sibe right. Sisithathele ukuthi nathi kube lokho kunyathela izinto. Ake nje ilizwe lethu nathi livumele inkululeko abantu bekhulume the way abazizwa ngakhona. Ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo sizohlalisana sonke singabantwana bezimpapa.
Ngiyabingelela Studio 7, ukhulumayo uMashudu Mabhena. Ngizala emaguswini esitemba, ngifane. Ngale ndaba yeGugurawonde, ma ukuthi kuyabuyiswana, sicela ukuthi kube khona i-Truth Commission. Ezokhuluma ukuthi kuze kwenzeke kanje kwahamba kanjani. Onecala kumele agwetshwe, ashushiswe aze agwetshwe. Avume icala lakhe noma liwe icala lakhe. Ibona kumele kube umhlahlandlela kunokuthi kuthiwa kuyavunyelana ukuthi hayi ngiyavuma ngiyaxolisa. Uxolisa kanjani umuntu? Akaxolise kodwa phela ashushiswe. Sikwazi ngoba kumanje azange sithole ama-day certificate kubaba bethu. Sahlukana nabo babethu kabuhlungu kanti kakhulu. Salahlekelwa ngabazali indlela ebuhlungu. Salahlekelwa izinkomo zethu, salahlekelwa imfuyo yethu. Sahlela impilo yethu, sadisplaceka, zaphela inkomo zalanyamalala, sathuthe endaweni, sahlupheka. Kwaze kwahamba omama bashona, umama washona esteneni. Sifo sikashukela ngoba wayecabanga kakhulu. Ngibona kwam-afektha kakhulu empilweni yakhe, ukuhlukana nomyeni wakhe. Namashi sahlupheka kakhulu sizifayela amabhasi nayo yonke into. Ngeke kuthi kuyena oye onayo abuye futhi abe uyena futhi ophethe uhlelo ukuthi uzokwenza kanjani yena sicabangela ithile kumele sisho kumele kube nibe nabantu amalokhuzeni abantu abazomela lento amaloyazi noma inkantolo ezoshushisa laba bantu zima bevume ukuthi abame phambi kwe-Truth Commission.
Ngiyaxolisa ngokungazi bethi igama, mina igama lami nginguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJohannesburg. Iyangidla kakhulu indaba le, ngiyajuluka ngila uhulumende engazokhuluma imbudala engabantu abadala mina ngapho. Why begamuza zakhamuzi libazuzise kahle igama labo leli ukuthi sokusoba sokukhululekile ukukhuluma eGugurawonde. Hhayi, aliyehli kahle le.
Ndivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 ngomhlaba wonke nje ngiyalibingelela. Kathesi lapha ngifike ngikhulume lami engunanje lela engakubonayo ngeGugurawonde. IGugurawonde le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years ngakubona sibili ngoba ngumunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane. Basifika sisemsebenzini ngabana abantu basishaya basithatha basisenkambeni yesiwayo lapho abashona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala lathi sibe sibulaya kodwa thina sishaywa ngoba sithi njalokho basibamba mlani edibha besishaya ngentonga zabantu ababathathe idibha lemichilo nezamboko. Sachaya ukuthi basikhulula ngabo 3-4 khonapho sesikhule sahamba sangaphandle ngalezi ndlu zethu zingale ngaphandle sihlezi ezindlini zethu kwafika ntambama sekuhamba ngeLand Rover kwafika ngeLand Rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambisa amafotholo bona babuza bathi akumana bayabatangathi nabo nemasikati bari kuphi. Ufulumani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula iminyonke badayizeka uye khulu nxa sihamba kwaphana ntithe sesihamba la mafotholo nxa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale kulefi side emoteni ubhoda phambi kwemoteni uya kulo driver lapha efika abe sesala uthi athi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndota kurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu abasithumela ona nge-WhatsApp lani lenelisa ukuthi lisithumele njengoba lisazi sekukhululekile ukuthi lixoxe ngodaba lwegugura hundi lokunye nje lingasithumela kona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Owa manje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili eSri Lanka ngemva kokudubuka kwamabhomba athile emasontweni amakholwa esiRoma lasemahoteleni kusehlakalo esingakazakali ukuthi sibangelwe ngobani esithiwa sona yiso esikhulu kakhulu kuminyaka elithumi edluleyo. Uhulumende wesikhatshana ukhokhelwa libutho leSudan uthi uzathumela ikula kwelemelika ukuthi ilizwe lisuswe kuluhlu lwamazwe asekela ubudlwangudlwangu besi-terrorism ngesilungu. Lamhlanje ke kuhlelo sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi segugura hundi lokuthi imizamo kahulumende yokuthoba amanxeba izaphumelela na. Sisungula uhlelo sixoxa lomunye wabasungula umanyano wenhlanganiso ezemathebheleland othiwa yimathebheleland collective umnumzana Angliston Sibanda kodwa ongasalilunga lalinhlanganiso. Linhlanganiso yiyo phela eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa ngodaba logugura hundi abantu bekhululekile lokunye okunenginengi kesizwe ingxoxwethu.
Mina angikhulumeli i-collective, ngikhuluma mina njengomuntu ongomunye wabantu abasungula i-collective. Ngingasiwo somlomo we-collective. Abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye. Balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebeleland abenza imali ngegugura hundi. Sinabantu emathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho lamangcwaba abantu khona abegugura hundi abafayo. Kuyabuya abantu bevele eHarare, kubuya ama-researchers avele emazweni. Afika bababuza ukuthi mbani okwazi lapho kulawa ama-grave khona ebhubhudi. Bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele abaye batshengisa, aye batshengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kube ne-progress ngoba besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugura hundi. Kube labantu ke abangasifisiyo kahle kahle ukuthi into ethiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyihana akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Asenhlanganiso ezibunjwe izolo. Siyabha kuku-trust kade yabakhona kusukela ngabo-1997. Ihoza kade yabakhona itoyitoya. Asobantu abangaziyo ukuthi abantu bemathebeleland bafunani. Kade sasebenza sisilo loMnangagwa, saye samnika ibizo samthika izandla ezibomvu. Sisithi yena kaloku umnisa usidaba legugura hundi kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika udinga ungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emandebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakhonsultwanga. Inqabe vuma abantu ukuthi yabha cook trust kade yasebenza ekhevi, kade yasebenza emangwe, kade yasebenza enkaya eGwanda. Yini sokubuhlungu namhla ukuthi ihabha cook trust ibuye nemibono evele ebantwini bezigaba zona lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Akukho kulokho okunye abakhuluma ngakho kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza kuqhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyanobunye obungela obuhlela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Uqina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abajezayo labo bantu banomhobholo nje okuthi into leyo wayesenziwa nguDumisani Nkomo wayesenziwa nguJane William babe sebephuma namathiyori amaningi okuthi yeyo umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathini lento ezinjalo kanti abantu abavele ba-affected ngegugrawund ama-isgemini victims egugrawund badiniwe ngento leyo bafuna ukuthi into leyo iphele azihlobo zabo zingcwatshwe ziphudise ndiberiyali nabalimalayo bakhompansethe umnankagwa usevumile ukuthi zakuyenza khonoku
bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli mnankagwa nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma ungathini wena ngalo
usipho lukhona vele akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asevivanga ukuthi kule ndaba yegugrawundi so nxa usisemgugrawundi kawudibelayo kudlule lokhu bona bawe bengasela agenda so kuthola kuyatholakala kunkhonokhu silembono ethiyeneyo layo imibono yabo kodwa okumqoka yikuthi yena okuhlalayo yikuthi ma mnankagwa engakwenza lokhu avume acelise ngegugrawundi kwabantu bangcwatshwe amathebelenti imathebelenti zambe ziwater project iqalise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-precompensation kanti sebesafunane kunye ngaphandle kwakhona lokho phele sekukubangisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngayo nje kuphela okuyi-competition ngemhawu
alo-ke ngumnumzana Angliston Smanda ebesixoxa laye kuhlelo olutsha uhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwegugrawundi ye lani lilakho ukuthi lisithumele elingakutsho lani ngodaba lolu njengoba selivunyelwa ke ukukhuluma likhululekile inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga Dumiseni Nkosi ivukile ye izolo ke liyazi ukuthi yilo ilanga lapho inkosi uJesu eyavuka khona esiphambanweni ye uAbigail Mwembe usidubela uhlelo lwethu ngengoma yakhe emnandi kakhulu iPascha ye iEaster ke hayi okwalamhlanje ke asi yehlukane nini ke sizadibana ke kusasa sikhathi sinye kodwa ke lilakho ukuthi lisithinte njalo ngo 7:30 ntambama ikubizo nguChris Gande babaye.